Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi lamandla kagetsi kulandela udubo lokunganikuhle kwezulu okuthiye amadamu amakhulu ezweni engaselamanzi. Obona ngezamabhizimusi kunkampani ezitif unkosikazi Doreen Zamathira uchasisa ngomhlangano lo.
Umhlangano wezamanzi ukuhlanzeka lamandla kagetsi lelanga uqalela kuhle lamhle kuseni edolobheni lakoBulawayo lapho sibone iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo bengena lomhlangano bebonisana ngendlela abangathuthukisa ngazo ezamanzi lamandla kagetsi lelanga ezweni. Umbukiso lo uyaguquka kusasa uhamba ngendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosazana Nyiwe Ngwenya uthi kusasa bazahlangana lezakhamizi zakoBulawayo bebonisana ngodaba lwamanzi kanye lezibi.
Umbukiso walamhlanje nxa siwukhangele njengeBulawayo City Council uhambe kuhle kakhulu. Sinanzelela ukuthi kusinike ithuba lokuthi sitshengisele ukuthi senzani pertaining to amanzi, isanitation, energy, le climate change. Kusasa iBulawayo City Council kanye le ZITF company sihosta okuthiwa i-service delivery indaba. I-service delivery indaba leyi izohlanganisa ama-service providers being oBulawayo City Council lezinye inhlanganiso lama-residents akoBulawayo ukuthi sizokhuluma ngama-sustainable solutions in the provision of water and sanitation.
Umongameli wenhlanganiso yabamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Shepherd Chawira uthi njengabosomabhizimusi bakhangelele ukutholiswa amanzi kagetsi lamanzi.
Our request to the government is industry needs power.
Isicelo sethu kuhulumende silula sithi njengabamabhizimusi sifuna amanzi, sifuna lamandla kagetsi ukuze sisebenze, ngoba nxa lokho kungekho akula lapho esingakhona. Le ndawo lapho esisebenzela khona kumele isisekele ukuze lokho kusikwenzayo kuthuthuke. Ngasikhangela lamandla kagetsi senenze ukuthi kona imbadalo yakhona iphansi okokwenza ukuthi inkampani yezisa isadalale iyehlule ukuthi isisize. Sikhangela ukuthi ngabe i-government kumbe iyakhuphula kancane imbadalo kagetsi ukuze labafuna ukuthi bangene ezisa laphana benze ibhizinisi baphumelele.
Because it's not viable to invest in the power sector in this country because the government is keeping the tariff low.
Umhlangano wezamanzi lamandla kagetsi uqoqwe ngosekelo lwemali evela ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kunhlangothi ezihlukene neyo kanye loZulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.